iningi lithi umnyaka esiwugqiba namhla ubunzima kakhulu osekuthiye abanye besithi nxa kungabanga lobubelo kwezomnotho umnyaka ozayo uza kuba lobunzima obuphindwe kaningi-ningi. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usezame ngamandla akhe wonke ukuvuselela umnotho welizwe kodwa kukhanya kusehlula. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi umnyaka lo utshengisa ukuthi ababusayo sebephelelwe ngumphako.
Umnyaka lo ubungomunye iminyaka enzima empilweni yabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe bathwale nzima kakhulu economically, umkhonomo usuke wawa, imali yayingasathengi, abantu abasebenzayo amaholo abangasathengi lutho. Yakhangela njalo lezitolo kungatshela mpahla, impahla sezidura lapho ezitholakala khona. Sabona ukuthi imali yabantu ithinde ibhenwe, igcine iluza ivalu kakhulu. Sangena ezibhedlela abantu bakuthela kakhulu ngoba kungela mithi, amadokotela ayengekho emsebenzini, ekustrike lamanesi. Uhulumende sehluleka kulungisa udaba lawa amadokotela-ke lamanesi. Yikho-ke economically kuzewumnyaka onzima kakhulu, health wise abantu baphelile kwezibhedlela-ke. Sithinde njalo sikhangele lo mkhathi, umkhathi izulu kalikho. Uyatshengisela futhi ukuthi 2020 uzaba umnyaka onzima kakhulu. Uhulumende okhona kalaklu ukuthi i-economy le angayilungisa njani, kalaklu ukuthi angalungisa njani ezemfundo nezempilakahle ezibhedlela. Abantwana beZimbabwe bathwele nzima njalo bakhangelele ukuthwala nzima besiya phambili ngo-2020. Akula bungcono esibona ingani bungaba khona.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngeyomunye njalo usomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga.
Ezomnotho zibe zibindi kakhulu, ikakhulu nxa upresident wathi ngena wathi Zimbabwe is open for business. Thina abanye sasithi encine ukhangelela amabhizinisi amafactory, kanti yena ukhangelela amabhizinisi okuthengisa ama-juice card lechakuchaku. Njani ubona kwesinye isikhathi ihambe ethenga uchakuchaku nemithemiswane khonale ekhwekhwe, utshengisa ukuthi ukhula ibhizinisi. Ayisikho lokho esasikukhangelela. Ungakhangelela ukuthi abantu abethemba ukuthi bazathenga ngezimali amatisha, amasosha, odokotela, yena ulwa labo ubathwalela umqwayi, kafuni ukubabhadala. Bangathi bayakhuluma ngokuthi babhadale imali encane, ubathela umqwayi futhi abacothe lo msebenzi esikafuni nakubabona lapho abasebenzela khona. Njengoba-ke wambone zama ukuncenga odokotela kodwa hayi kwehlule. Yikho-ke ngaleyo ndlela hayi ezomnotho zimi kuki. Ungakhangela ukuthi amasisimusi amaningi abantu babejabula lo nyaka, hayi nanxa ingozi ezizakala emgwaqweni yizo ezikutshengisela ukuthi hayi abantu beZimbabwe zibengayanga ndawo, zibe lutshwane nje lanxa sikubonga ukuthi akumelanga abantu base, kodwa yikho esigeja ngakho ukuthi abantu babejabula okunganani.
Ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi ilizwe lizavula amasango lingenise abafuna ukusungula amabhizimusi elizweni, kodwa abanye bathi uhulumende ukhanya evala lawo masango. Unkosazana Rita Ndlovu ophatheke kwezombusazwe uthi umnyaka lo esiwugqiba namhlanje ubumubi kakhulu.
Hawu, umnyaka lo unzima shuwa. Akulalutho oluhle ngoba asikwazi nawona lo ubuya ukuthi zingaze zihlabe sithi omunye yabuya ukuthi kuyabe kulomehluko vele kakukhanyi lutho. Nokunye sokusengezelela futhi nezulu lakhona kalihle. And the government also started to do the whole young kids of the area. We are going to do the food, we do the sugar, we do the cooking, or we
kambe umnyaka esiwusungula kusasa uzabe ulokubelo na? Lo ngumbuzo iningi elizibuza wona.